Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge uTanono Kawande obesiphake indaba ngolimi lwesishona. Elingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku 17 lwezi 2022 nguChrist Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso elwela umbuso okhululekileyo eThimphatshelu ithi ubulembu becommission ebona ngezokhetho eZEC abula bonogada bezobulembu okwenza kube lula ukuthatha imininingwane yabavoti.
Mina njengomkhulu we-Law Student Union bengingazange ngatelwa ngohlelo lolu ngendlela esegcekeni ukuthi sizakwenza uhlelo olunje lusiphathise njenge-Student Union entweni enjesososo.
Ibandla le-CCC lithi umkhokheli webandla le-MDC Alliance uMnumzana Douglas Monzora usebenzelana lebandla lezanu PF yikho ephiwa imota lemali ngohulumende.
Ngamafitshane sithi uMonzora sejayele ukudla ngobuqili liqilindini kodwa kuzaphela kambe okungapheliyo bamaNdebele bathi kuyahluka sithi kaphaphe abantu bazam ijuba lizacithwa phambili.
Kodwa lona ibandla le-MDC Alliance lithi akusiloqiniso ngoba uMnumzana Monzora njengalokho ukwenziwa emazweni amaningi kumele aphiwe imota njengomkhokheli wamabandla aphikisayo edale.
Njenge official leader of the opposition, ngakho ke lezo zinto aziphiwa izimota, imali yamafuel ahambelana nalowo msebenzi kuyamele akwenze. Bayafuna kabafuni abe CCC bale 19 members of parliament MDC Alliance ine 68.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Inhlanganiso elwela umbuso okhululekileyo eThimphatshelu ithi ubulembu becommission ebona ngezokhetho eZEC abula bonogada bezobulembu okwenza kube lula ukuthatha imininingwane yabavoti. Linhlanganiso iveze amagama ezisebenzi zeZEC eziphethe umsebenzi wobulembu kunye lama-password azo okungena ebulenjini lobo. Ithi lokhu kukhomba sobala ukuthi umuntu uyenelisa ukungena ebulenjini lobu aphazamise impumela yokhetho nxa kungalungisiswanga. Kuthe ngemva kwamalanga amalutshwana iThimphatshelu iveze lokhu, isiphathamandla seZEC uMnumzana Cephas Kanyele obe ngumqondisi wezobungcitshi bobulembu waxotshwa. IZEC ithi izahambisa iThimphatshelu emthethwandaba ngoba ingene ebulenjini bayo okungekho emthethweni lanxa nje yona iThimphatshelu isithi akula ukubi ekwenzileyo ngoba ulwazi bokuthola imfihlo zeZEC busegcekeni bungafinyelelwa langubani ofunayo. Sehlulekile ukuxoxa leziphathamandla zeZEC ngalolu daba. Kolunye udaba olufanayo, inhlanganiso yeZimbabwe National Students Union iZinasu isisungule uhlelo lokubhodabhoda ngamalokithi ikhuthaza abafundi ukuthi baphume ngobunengi bayibhalisela ukuvota kukhetho lomnyaka ozayo. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lomkhokheli walenhlanganiso uMnumzana Belon Ncube ochasise okunengi ngalelo hlelo.
Konke esingakusho nje ukuthi kuhamba kuhle ngoba ama-numbers yenelisa ukuthola ama-student abaningi ade ngayarejistranga ukuthi and kuba lula ngoba sizathola bendawonye kusendaweni zokufunda ama-university. So kulula ngoba thina vele sigcwele ama-university wonke ngoba lingakhangela ukuthi ama-SRC amaningi kade singawethu. So kulula ukungena kuma-lecture room nakuma-hostel sibakhuthaza ukuthi sibabarejiste kuvota sibancedisa futhi kuhamba besiyavota siphinde sibalede futhi esikole. isikolo ngoba yindlela esizama ukuthi isebenze futhi amandla ethu esilawo kuma university ngemva kokuwina ukhetho lwabantwana be-SRC. So khonokho yikho okunye sikwenza okusinekisa khona kube lula ukuthi sengisekerejista ama-students ukuvota and so far konke kuhamba kuhle ngoba inani labantu abarejistayo liyasithabisa thina njenge-uni.
Asithi lithe lafika kukhempasi lathola abathika bakabhalisela ukuvota lenza njani? Lihamba labantu bezeki kumbe lendlela zokubaphathisa labo ukuthi basuke kuma-college bayebhalisa?
Into esiyenzayo ukuthi sisebenza sodwa, sizama ukukhuthazana sodwa njengabantwana. So isikhathi esiningi abaningi abarejistanga, into esiyenzayo ukuthi siyabalanda phakathi kweviki kumbe ilanga i-day before sibatshela ukuthi ongarejistanga ukuvota ofunayo ofisayo bese sichasisa ukuthi kuqakatheke ngaphi. Sihlangane kumbe ngempelaviki kumbe ngelanga elilandelayo lakhona sibatshela ukuthi sihlangane endaweni enje babuthwane khonapho bese sidinga ikhombi ukuthi sibathwale bonke kawani bayorejista ukuvota siphinde sibaphendulise futhi esikolo. Leyo ndlela yenza kubaluleke kakhulu ngoba abaningi bekele ukuyavota ngathi bathi badonda ukusuka uma behambe besiyarejista ukuvota bese bephendula nje vota njalo futhi uma bengazwisisi ukuqakatheka kohlelo lwakhona. So sithi vele sinama-SRC ama-students abaningi abo-union yeso wasebenzisayo ukuhamba besiyaqoqa abantu besiyamobilize ama-voters. Indlela esiqoqa ngayo abantu sifuna basivotele yindlela esiwaqoqa ngayo sifuna baphathisipete kuhlelo lekhetho lwezemizwe.
Ngomgqibelo sibone inhlanganiso ye-Election Resource Center lezinye nje inhlanganiso ezizimeleyo ziqoqa umcimbi obujonge ukukhuthaza abantu ukuthi babhalisele ukuvota koBulawayo. Kodwa amapholisa awuvimbile lo mcimbi esithi ungani ubulezo mbusazwe phakathi. Ungathini ngalokho?
Lapho-ke ngikhuluma eqinisweni ukuthi mina njengomkhulu we-Law Student Union bengingazange ngatelwa ngohlelo lolu ngendlela esegcekeni ukuthi ngizakwenza uhlelo olunje lisiphathise njenge-Student Union entweni enje. So.
Hello ke ngumnumzana Benon Ncube umkhokheli wenhlanganiso yabafundi bemakolejini eZimbabwe National Students Union iZinasu obekhuluma le Studio 7 ecingweni eseHarare. Ibandla le-CCC lithi umkhokheli webandla le-MTC Alliance umnumzana Douglas Monzora usebenzelana lebandla le-ZANU-PF yikho ephiwa imota lemali. UMonzora waphiwa imota yohlobo lwe-Mercedes-Benz njengomkhokheli wamabandla aphikisayo edale lephalamende. Lolu lusiko olwenziwa emazweni amaningi afana labo-Bhilitane le-South Africa lamanye. Lapho umkhokheli wamabandla aphikisayo aphiwa khona imota lokunye. Umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa wake wathiwa nguhulumende uzaphiwa imota lokunye njengomkhokheli wamabandla aphikisayo kodwa wala. UMonzora uthi udaba lepulazi okuthiwa waliphiwa ngelakudala ngesikhathi lowayekhokhela ibandla le-MDCT umnumzana Morgan Tswangirai lenye inkokheli yaphiwa khona amapulazi. Ngesizwe amazwi umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Felix Magalela Mafasibanda asithumele wona nge-WhatsApp.
Izolo lakuthanga ede khulume sithi yena waphiwa imota leplazi ngenxa yokuthi uyi opposition leader eParliament supervise nabantu bonke ama MPs aku opposition. Lawo sizizama ukutshela abantu ukuthi ngamangala uhlaza tshoko yiyo kuthiwa yi propaganda. Thina sibona ngani and siqinisile ukuthi uMonzora akasasebenzeli i opposition yikho libona uyaxotsha abantu by election njengebhinga lakafaki ama-candidates. Sebavumelana ukuthi i-MDCT le-ZANU-PF yintonye yikho yena engafaka ama-candidates njengebhinga bazasplit ama-votes. Sizama ukutshela abantu iqiniso ukuthi e-parliament kule committee okuthiwa i-rules and orders committee yiyo umaqhuzu we-parliament.
Iyo ekheli mbetho ilokubusa lokuqatsha abantu abasebenza ePhalane. Kubuye iParliamentary Legal Committee iyo la ekhangele ukuthi into zonke ezenzakala eParliament kaziqhamuli kazephuli iConstitution yeZimbabwe yini. Uma sokusiba le lama portfolio committee maningi ahambelana lama ministries iyo ayenza ioversight ukuthi ibisebenza kuhle na njenge Ministry of Education kule portfolio, Ministry of Justice kule portfolio. Iko ke kuphinde kube lama chief whip. Thina be CC silo chief wethu okuthiwa Prosper Mtsemai, MP Pelangamvura eMthai, eManikale. Iko ke mesithi thina kuya supervisor ngamanga. Izanu la ile ilo chief whip wayo, iMDCT ilo chief whip wayo, thina silo chief whip wethu ngaphandle kwalo oyi independent ubaba Umlisha. Iko lokho esikutshela abantu ukuthi uMonzora sephelelwe ngumphako, sethengisile, usebenza lezanu, sezama ukusigcoba amafutha inyama yembuzi singayidlanga. Singathi ngesiNdebele uzama ukusigcoba amafutha empisi ukuthi sifanane layo. Ngalokho ke thina ama chief whip wonke ayahlala ku Rules and Orders Committee. Asikwazi ke ukuthi thina uzabuya as a supervisor emingapi njengoba yena inyayizana mahlizulu asinanzelele nini ukuthi imali kahulumende ivela ku consolidated fund angilangizisisa onke aphuma ku consolidated fund akula mali ezaphuma ngenxa ya kaMonzoro uMonzoro uzagada imota yebenze esithi uye ema reserve emakhaya esithi ukhangela bani njengoba yena vele kasakwanisi ukufilda ama candidates namafichane sithi uMonzoro sejayela ukudla ngobuqili liqili ndini kodwa kuzaphela kambe ungapheliyo bamandebele bathi kuyahlo sithi kaphaphe abantu bazama ijubaliza cithwa phambili amadala bathi ungapheli kuyahlolwa lingayengwa uMonzoro ngoba sephelelwe ngumphako siyabonga amahlaba ezulu.
Lathi siyabonga lawo ke ngamazo omsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Njengoba i-Studio 7 ingasekela ihlangothi, sithinte isikhulumeli sebandla le-MDC Alliance umnumzana Witness Dube ukuze sizwe ukuthi bona bathini ngalolu daba. UDube usithumele umlayezo olandelayo.
Amanga eCCC kulindaba anje umhlaba wonke kuopposition kuyaba lama opposition parties amaningi amanye elamasitsi amaningi amanye elamasitsi amalutshwane uzathola ukuthi njengeParliament yeZimbabwe iopposition kule MDC eUMDC Alliance kulayo iCCC yona lengenisa abantu kathesi kulomliswa kule 3 inhlanga eze opposition kodwa ziyabumba ana phezulu kube loyedwa onguye okhokhelayo okuthiwa ngu leader of the opposition yena lo muntu nxa eseParliament ulaloko akuphiwayo ule izinto zokusebenzisa aziphiwayo asikho kweZimbabwe kodwa ungahamba eSouth Africa iParliament yabo iyabi labo oEFF ababo Julius Malema iyabi labo DA iyabi labo inkatha iyabi lama parties around 11 ama parties alama members of parliament kusingabali ANC ebusayo wonke onawo ongu 11 alengqungquthela yabo onguye okhangelwa nguhulumende weSouth Africa njenge leader of the opposition lo muntu nguye oyabe elama member of parliament adlula bonke eSouth Africa iofficial leader of the opposition ngowe DA kule mhlangano ayenzayo lamanye ama parties alamalunga eParliament aphikisayo yikho kwenzakala eZimbabwe ibandla lesisifika likufuna ukuthi lisebenzele le MDC opposition siyakwazi njalo lani bantu selikwazi ukuthi abafuni kodwa ubaba uMonzoro ulalo lelo lungelo elokuthi njengomuntu olame members of parliament angu 68 under MDC Alliance ICCC ile 19 kube sokusiba le independent eyodwa nguye iofficial leader of the opposition abakhangeli ngoba uMonzoro abakhangela ngokuthi ibandla elilama member of parliament amaningi ngubani kungaba kusasa sokungubani noma sokungubani nguye oyabe senanzelelwa njenge leader of the opposition ube abe sesiba lezopho ke lokuthi asebenze lamalunga wonke awe opposition ukuze baphikise kuhle uhulumende njalo futhi ukuze bancedise kuhle uhulumende ngokuba iopposition asikho ukuphikisa kuphela lokuncedisa kuyancediswa ngakho kule caucus eyokuthi kwekhanye ukuthi ama members of parliament aku opposition asebenza katalala yiyo leyo ubaba uMonzora ayithungamelayo njenge official leader of the opposition ngakho ke lezo zinto aziphiwa izimota imali ama fuel ahambelana nalowo msebenzi kuyamele akwenze bayafuna kabafuni abe CCC bale 19 members of parliament MDC alliance ile 68 okusho ukuthi iyona le elabantu abanengi yiyo epha umember o epha opposition leader ngakho abantu kabathathe nje isikhathi sabo baqhwayisise ukuthi kusebenza kanjani lokho okukhulunywa ngubaba uMafu ukukhuluma ngama committees amancane thina sibala sokufika phezulu khona lo kuyafanana lama ministry uminister nxa esengayala ukuthi kulo president angithi uyabo le ministry lalale kodwa phezulu kwakho konke kulo president.
Hello ke ngumnumzana Witness Dube isikhulumeli sebandla le MTC Alliance ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekobulawayo. Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo ezivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leNews Daily lodaba lokuthi umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Tsamisa utshele iqula le-Commonwealth eliselizweni ukuthi umbuso kamongameli Emmerson Mnangagwa awukho aso kantando kaZulu njalo umthetho usetshenziswa ukujezisa abaphikisana lohulumende. Iphephandaba leChronicle lodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa ufike kobulawayo izolo ntambama phambilini kohambo lwakhe lwamalanga amabili okuvakashela isigaba seMathebeleland South. Leli phephandaba lithi Mnangagwa uzaphawula ugatsha lomgodi weBlanket Mine abesesiya emcimbini wokwethula amabhasi ezisebenzi zikahulumende amatsha awePSC angene njalo kwezinye inhlelo esigabeni lesi. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Sasa zestudio 7 sanibona nabalaleli ngokunjalo. Ngihlala phezu kodaba ngeke ngibe muti. Ngicela ukubuza kumadoda akithi angu-4.
Kawule wokuqala
uJoseph Chuma, uMalaki Nkomo noMangaliso Ndlovu. Ngiyakhumbula kutshaya abantu ngale ensiza nasemahloko. Yibo ababekuphikisa. Ubaba uMangaliso Ndlovu wakuphikisa lokho. Wathi kukhona kungamanga bokubonakala abantu sebekhunyula impahla kodwa bazabe bonakale betshaya. Kodwa kunobufakazi kulo mama ongu-MP olala esibhedlela onqamo watshaywa wanqamula izandla zonke. Esikhuluma namanje usafaka iplaster. Umama ongu-MP kodwa abezanu PF bakuphika amalunga ezanu PF bakuphika bathi akusilo qiniso lelo njalo amapolisa asakudingisisa afuna ukubona ukuthi ngempela ngobani labantu abakwenzileyo kodwa into yonke icacile laphana kulama video kuphuma imota zezanu ezibhalwe umcandla ama-registration bayabiza labanosisa ama-registration alezo moto engicabanga ukuthi bonke abayizikhulu zezanu bayazazi lokuthi ngubani wayidriver leyo moto bayakwazi kodwa ke ngoba ezimbabwe asinawo amapholisa avikela ama-citizen sinamapholisa wezanu PF yikho sibona namanje labana abantu bengeke babotshwe ungakabotshwa futhi vele angeke beze babotshwe ngoba ngabe ezanu PF ba untouchable ngoba bengabe ezanu PF kodwa ngabe kwayenziwa ngabantu bemthwakazi kumbe ngabe kwayenziwa ngabantu be-Triple C ngabe sikhuluma namanje basemajele and ngabe baphiwa la mabheyili njengoba sibona kwenzeka kubosikhala osikhala babezivikela lala abantu bezanu PF kuyibo ababuyileyo esililweni sikamore blessing obulawe yibo futhi abantu bezanu PF ukuthi babezofunani babevele bezofuna uchuku bezofuna ukwenza udlame bathe bezama ukuzivikela futhi osikhala babotshwa. Ngiyabonga.
Salibonani basakazi nabalandeli be-Studio 7. Okhulumayo lona nguVusani umfoka Khumalo weseCosmos City eJohannesburg kwele South Africa. Ngizothanda ukuthi ngibe nenkulumanyana kancane engiyibekayo nje ngilandela kakhulu indlela engingathi ngisizwa i-news zibalwa futhi njengakhona lokhu singabalaleli. Ngezwa enye into eyangithinta ngaba nombuzo mpela omkhulu kahle umbuzo engiwuqondisa kakhulu ebantwini abafana nabo uJoseph Chuma uMalaki Nkomo kanti no baba uGawuli uBelief Gawuli lapho ngizama ukuthi ngiyazi ukuthi lapho abakhona kabamamele beke belalele kakhulu inkulumo zabantu indlela abantu abakhuluma ngakhona ngithi lapha kakhulu kunomunye ubhuti oke waveza enyuzini nje eveza ukuthi waye ku yotiezana kazivezanga igama uzincedile laphana ubhuti siyambonga ngoba kungenzeka ukuzivezela igama akuba ngosikhuluma manje umuntu obezolandelelwa njenge-16 years esiyaziyo kwazise umntana abantu anyamalale ngoba vele bakujwayele lo Friday ubikile laphana wathi yena mina buzani kimi ngangikuyouth ezanu PF sithunywa ukuthi siyehlaya abantu abantu sasebashaya kwehluleka ukwenza islogani sibashaya bengenzanga lento sidla imbuzi zabantu which is zanu PF system kodwa-ke baba ugawule lapho khona nani bojoseph shuma liyakuphikisa lokhu ukuthi kusuka abantu behlangane nento so lithini-ke ngobumuntu seyibekile uvele wayibeka obala wathi ngangikhona lapho besibashaya abantu wayekancane bethunyelwe ibandla lezanu so lisho ukuthi thina ma sikhuluma singabantu silitshele ukuthi ha-a khangela nini ukuthi indlela abantu abasokola ngakhona kumanje siyazi bobhilif gawule nabo abantwana baphumile basabalele bangaphandle kwelizwe why bahamba umbuzo lo kanti linakalizibuzi ngani lisho ukuthi thina esabaleka kuleli lizwe sasibalekela nje ubali into esingayazi lisola nje ukuthi lisolwe iqiniso lilazi bantu abadala kuyasizwisa ubuhlungu kuyasiyangisa thina lokho nangu usisi okhulumileyo futhi kobulawayo athi yena bayanikezwa indawo zokuthengiswa abanye bathi bona bayagijima abakwazi lokuthi bangahlala kuphi ngoba bayagijinyiswa mihla yonke amapholisa athi akusendawo labo abaqale usisi ukhulumile inizanu p f yasinikeza besibhalisa ngaphansi kwezanu p f amagama kanjalo kanjalo konke esikwenziwe izanu p f but ngizwe omunye ubaba angisazi ukuthi kuthiwe uyini lapho wathi elapho kobula uyakuphikisa konke lokuthi yena akakwazi ukuphikisa kanjani baba umuntu ekhona esitsho ukuthi thina sisabizwa ngabantu bezanu p f konke lokhu bantu abadala izanu p f kuchayindi siyacela ukuthi njengabalaleli inkulumo ezinje sibe sikhangelisane nazo ukuthi namba abantu badlala ngathi abantu bezanu p f vele isabelo lisenaso abantu kanti bathandi lihlukumeza abantu elizweni lakithi siyabonga
hayi ngibingelela studio 7 othando lwenu olungaka elisipha lona lisinika ukuthi ngasiyakuzwa konke okwenzakalayo siyalibonga ma-studio 7 ngoba lisitshela esiyabe singakwazi hayi into ehluphayo nje izanu le esiqambela amanga lalele khona lapha abantu laba abahumanayo na kambe izanu ingahumana ukuthi umnanga kwawulobungcono abenzayo thina sibona umgabe kulo mnanga kwawubesengcono kakhulu ngoba umgabe azange ngesikhathi sakhe ayenze lokho okuyenziwa ngomnanga kwa njalo lo dubo lwalusesengcono kade soluphambili kodwa ubaba lolokhu ekhuluma esithi yena abantu abezanu balungile njalo bayenza into abayazi hayi kuyahlekisa lokho ngoba akusela muntu olulutho lapho ezimbabwe yamangala bona ukuthi kumbe nxa bekuthola bona khona ngale kuzana bangacabangi ukuthi kutholwa ngabantu bonke kutholwa yibo bebabili bona labo abaseduze lezanu abantu siyahlupheka phandle la siyahlupheka phandle lapha akulanto ekhona ebelokhu eqamba amanga yenalo ubaba angimazi libizo lakhe lesitshona ngiyalizonda vele kangeke ndikhulume ngoba ubaba lo ukhuluma into engekho ephuma endleleni hayi sesidubekile bakithi ezimbabwe angazi ukuthi ma-studio 7 singenzani ngoba izanu iyayenza isitayela sayo ikwazi futhi ukuthi akulalutho namhla napho jobs khala ababotshiweyo bengelacala kodwa namhla nxa kuthiwa banikwa ibheyili after 5 months kambe isigwebo sabo besingayisiso yini naleyo 5 months ngoba isigwebo sabo sesiphelile basabhataliselwana ibheyili ngoba lecala lakhona alikho abezanu nampa baqamula abantu kodwa kabakabotshwa lalamuhla angikwazi ukuthi kathi vele izanu vele yona izazilunge nini bantu hayi angazi nokuthi kumbe unkulunkulu angangenela nini ngaphakathi kwezinhliziyo zabantu sike sibone nini ukuthi izanu bakithi hayi sesithwele nzima kulima ngezano. So sokusisinda thina sisawazi ukuthi sifanele senzeni. Hayi ngiyabonga Studio 7 kuphela nje ngihlupha ngobaba lonke phethe qamba manga ivikele izano. Ngiyabonga
Studio 7, Studio 7, salibonani izihlobo zami, salibonani bathathele bethu bezindaba ezincandi elisipha zona. Azincandi siyazizwa ngeziqiniso, ukuthi abazondiqiniso yilaba abagawulela abazondiqiniso labothuma laba abazondiqiniso. Hayi thina sizazijabulela lezi ndaba, hayi ukuthi kuphela abantu laba ukuthi bekibele ngeqiniso, ukuthi bengene eqinisweni. Ha kunzima into yabo yonke lokhu yasukela phansi kuze kaze kuyegcina yonke njalo. Yena lo mna ngakwabathonga naye uzophuma ngesigubogubo njengoba abakwenza umgabo. Kathesi uthi yena ugawule, uthi yena ye umgabo wayengenzi kahle, wayenzi kuhle. Wayeyisikhathi sona songuye emsupport, ayesupport umgabo too much. Wayesenza njengakho okwakwenzayo ukuthi kalandima kakwazi lapha ami khona njengohlanga lume emanzini fowundenda. Hayi amboni ukuthi ulentule inhliziyo, amboni ngibone ukuthi inhliziyo yakhe amboni mntwini, umuntu olenhliziyo sibe ecabangayo. Hayi sithi ngikhulume ngibona wami ngubonayo undoda, ngicela ukuthi ayimndoda lingamfaki imali ehlelweni mani, umuntu lo wayo sakwazi ukukhuluma uyaxhamanda kuphela, uxhamanda njengomntwana omncane. Ngiyabonga Rwande Shapu Nkomo Danki.
Labo ke bekungabalaleli bethu abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Kwezemelika kulokudonselana phakathi kwebandla lama-Republicans lama-Democrats ngokuthi yiliphi ibandla elingavuselela umnotho welizwe ngesikhathi ilizwe libhekane lokukhuphuka kwentengo yempahla kanye lokuqansa kwesilinganiso sokugugudeka komnotho i-inflation. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxele umnumzana Mandla Mkhwananzi, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika.
Iqinile umomo economy oqinile kathesa. Umomo economy oqinile. Yama Republicans yaba ngamsola uBiden ngoba vele kuhlala kusolwana iopposition le lalaba basesihlalweni abangeke bakucitshe ukuthi hayi umomo economy uqinile, imisebenzi phezulu, abantu abaningi basemsebenzini, even lengcithi ziyathi ukuthi economy is doing well. Kodwa nje i-inflation yiyo ekhona ngenxa yokuthi phela laba ama-Republicans yabaphethe intambo in terms of business. Yoba ona ama-business isikhathi eziningi bakhweza konke, bethatha i-advantage ye-oil e-Russia, bethatha i-advantage yokuthi kule crisis, so basebenzisa leli thuba ukuthi bakhweze intengo zibe phezulu kwenzela ukuthi bayenze imali eningi. So yikho nje ukuhlupha abantu. Yeah.
Sesikhangela kwezokuhliqizwa kwempahla sengathi kuqhubeka kuhle yini, njalo ziyatholakala ezitolo lapha emavinkilini njengoba sokulempiko yokuthi okunye kuyasilela. Singathi iziphi impawu kahle kahle ezitshengisa ukuthi umnotho uyathuthuka kumbi uyawa?
Impahla ezitolo bezike zagcina ama-shelves akhanya ngana sesiba empty ndaweni eziningi. Kodwa kathesi hayi kukhanya kusokubuyela sivile, okunye ngaba kuyi-COVID yebo, kodwa okunye phela bekuyi-manufacturing ukuthi njengoba abantu bebengekho emsebenzini, abantu bebengekho kwezinye indawo okugoqela emapulazini, ama-farm workers, okunye nje futhi layo indaba ze-immigration. Abanye abantu abayenza lezi zinto ngabantu abahola imali phansi. And then futhi okunye ukuthi abanye ezinye izinto ze-importers vele emazweni. So yikho nje ade kubangele lokho. Kodwa kathesi nxa ugenga lama shelfini hayi sokukhanya sokusiba sokuright, sibe so-almost normal. Into ekade ishote ekade saziwa yayishote kakhulu ngiyabona engani lokhu sasikela ukudla kwabantwana abancane abakuthiwa ngama-infants insane, yikho okungani kade kusasilela. Kodwa ngithemba lakho sokusiba ngcono.
Singathini ngawo umbuso kamongameli Joe Biden lenhlelo zakhe selokhu engene embusweni?
Umbuso lo ngumbuso othakazelelwa ngabantu, ulenhlelo ezicacileyo umuntu okwazi ukuhlanganisa abantu kube Congress Senate khona ngale phezulu bahlanganise balungise lanxa izikhathi eziningi ama Republicans edonsele emuva bapasi health care ukuthi ikwehliswe intengo zemithi ya lezinye izinto ezinjalo ezibhatane lemithi ama hearing lokuzani equipment.
Hello ke ngumnumzana Mandla Mkhwananzi isizalane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.